ngibona ngathi lokhu inkulumo le xa ungayinanzelela kahle inkulumo engaqondanga ngoba isikhathi engene ngaso embusweni bekuyisikhathi esibi kakhulu umnyaka ngathi phecelezi okwedlule isikhathi sokwedlula umnyaka abantu bemiswe emsebenzini ngenxa ye-COVID kungesikwehluleka kwalo bebusa kumbe lo osuke wangena kusuke kwaba yimzamayo kodwa nxa singananzelela ukuthi esanda kungena yena kathesi-ke izinto besezijika besezitshintsha iindawo eziningi ziyavula kanti-ke njalo abantu abaningi bayabuyela emsebenzini abanye-ke basuka batshintsha izinto zatshintsha ngenxa yokutshintsha kukwenzeka kwezinto abantu sebesebenzela endlini basungule eminye imisebenzi abangayisebenza-ke kungasafani lakuqala-ke ngakho kwaze kwalunga-ke lokhu abantu abaningi sebebuyele mhlawumbe sebethole izindlela zokuziphilisa eziyimisebenzi ngakho-ke lokhu kasinyeke sakuthi sinikeze ubhideni i-credit ngakho yisikhathi se-recovery njengoba sibona iindawo eziningi zivula ngakho-ke kasinyeke silabo nxa bebuyele emsebenzini bese sithi hhayi umnumzana lapha-ke uyasebenza
kodwa akula yini lapho esingamtshayela khona ihlombe uBiden sithi hhayi lapha usebenzile
nxa sesikhangela kwezomnotho lapha njengoba umnumzane esanda kungena ngathi kumbe phakathi kwesikhathi indaba ye-COVID le ihlukumeze i-industry kangaka kunzima ukuthi singathi hhayi uyazama kulapha lalapha or mhlawumbe simtshayele ihlombe sithi hhayi uyazama ngoba sibona izinto ngathi ziyabuyela kasike sinde sibone ukuthi umkhuhlane lo uyahamba na okwenzela ukuthi abantu basebenze kahle njengenjwayelo bese sibona layo ukuthi imisebenzi yakhe iyabonakala na noma cha ngibona ngathi okwamanje singamtshayela ihlombe sisuka sesivala iinkukhu zethu isikhukhukazi sona sisabekela asiyekela amacanda la aqala aqhamisele bese sibona-ke ukuthi singakwazi ukubala noma sokungamathiyana okwakhathesi ngibona ngathi sesihambele phambili kakhulu
isikhwama sakhe sokuthuthukisa izakhiwo lemigwaqo ebesikubo 3 trillion ugcine sesehlisa saya ku-1.2 trillion ngoba ama-Republicans ebengavumi njengoba limali yehlile kangaka ubona isenelisa yini ukuvuselela lokuqinisa umnotho
kulolo daba ngibona ngathi wenze kahle ngokuthi ehlise inani lemali ade ufanele ifakwe lapho kwi-infrastructure ngoba singananzelela-ke lokhu kuhlasele umkhuhlane we-COVID izakhiwo eziningi kazisela msebenzi zizimi nje kazilalutho ngaphakathi ngaphandle nxa engaqakathekisa-ke ukuthi kwakhiwe imigwaqo kurenovethwe ama-ports lapho kungena khona izikepe ezithwala impahla eziyingxenye ebalulekileyo nxa sisiza ku-trade lapha lamanye amazwe kakhulu nxa engaqinisa-ke lapho kungenzeka kusize yikho ngivumelana layo ukuthi hayi ukuthi ehlise leyo phakethi okwakhathesi ngibona ngathi yinto enhle kakhulu ngoba asazi ukuthi siqhubeka lapha siya phambili kuzohamba kanjani njengoba sibona nje ngithemba la msakazi lapho ohamba khona ungananzelela ziningi indawo athi kula mabhizinisi khona esezimi nje kungela lutho phakathi sezi-vacant ngenxa yodaba lolu lwe-COVID ngakho-ke i-infrastructure lapha ngibona ngathi ukuba lo hlakanipha okuthize ukuthi hayi asike sehlise sike si-prioritize kokunye njalo yikho ngithi-ke ngikhisa ukuthi ngabe lokho leyo priority aqinise emgwaqweni lakumaphosi lapha ngoba okuningi lokhu sesingakwenza sisebenzela ezindlini sikwazi ukuthi-ke ama-goods and services kwaziwe ukuthi kube available ama-goods gijima emgwaqweni ama-services kulokhu zeni kune-network infrastructure yikho-ke ngibona ngathi lapho nxa ngaqinisa-ke kakhulu kulokho sibili uyabenze kahle